Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuMpalakazi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala abantu ngokubhubha kwaDoma Vinga obelwela ilungelo loluntu.
Ungumuntu okade efunda amalungelo, ehamba amalungelo, ebona amalungelo.
Abanikazi beplazi le-Esidakeni Farm bathi sebelithathelwa ngu-Obed Mpofu.
Sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende, besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engaka-former minister u-Obed Mpofu.
Umnumzana Mpofu uthi wanikwa ingxenye yepulazi leli nguhulumente.
Vela kuphunywa lapha ngenxa yesithe sabantu sizaphunywa njengoba nethe kusukulwa kalwe thina sizakwenza ndlela umthetho esisunikwa nguhulumente.
Liyamemetheka igcwane le-COVID-19 eZimbabwe. Namhla sikhopha lembongi elodumo u-Albert Nyathi.
My question stood yesterday. My question still stands today. My question shall still stand tomorrow. Ngakho ke we shall stand on his grave, not mourning but singing the war cry, Bulala abathakathi.
Zalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye zizoziswa kulo msakazo. Bayakhala abantu abaningi kwele Zimbabwe ngokubhubha kukaDoma Vinga, igqwetha ebelilwela ilungelo loluntu ekunhlanganiso ye-Human Rights Watch. Udokotela Edgar Munatsi, umnewabo kamoyi, uthi kwephula inhliziyo ukutshona kukaMavinga. Kavezanga ukuthi ubulewe yini. Abanye abantu abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni athiyeneyo sebevule isikhwama sokuqhubekela phambili ngomsebenzi kaMavinga esibizwa ngokuthi iMoyo Solidarity Fund. Omunye wabadabuke emoyeni ngumnumzana Efidlela Ncube osebenze kakhulu lo Mavinga.
Sisebenze sonke silwela amalungelo abantu. Ungumuntu okade ephefumula amalungelo, ehamba amalungelo, ebona amalungelo, elwela amalungelo kuso sonke isikhathi. Kazange walukhohlwa uhambo lwakhe emhlabeni ukuthi uzamela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi. Umuntu okade engalwazi ubandlululo nxa kusize emalungelweni abantu, amalungelo abomama, abobaba, konke kuye bekufana. Silahlekelwe kakhulu ngokudlula kwakhe emhlabeni, silahlekelwe isizwe, ilahlekelwe i-Afrika.
Omunye njalo umnumzana Ngabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso eye-Zimbabwe Community in South Africa.
Kusichiye sikhathazekile emoyeni, besingacabangeli ukuthi yinto engenzakala ngalesi sikhathi esiphakathi kwaso. Lapho izonane zaseZimbabwe zincitshwa khona incwadi zokuhlala eSouth Africa, lapho abachayeli bamaloli behlaselwa yindoda le besisebenza layo kakhulu odabeni lwezalwane zaseZimbabwe ezihlala lapho eSouth Africa. Yikho ke ukudlula kwakhe emhlabeni kusichiye sikhathazekile enhlizweni, sithi umoya wakhe awulale ngokuthula.
Uyakhala lomnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla lezano PF.
Indoda esihlangane kuplatform naleyi Studio 7 okweminyaka ethize siphuma enhlelweni ezishiyetshiyeneyo lapho besibamba udaba lweZimbabwe, udaba lwabahuquluzi benotho. Ibindoda elombono otshiyeneyo sibili, kodwa into engiyikhwabithe ngayo ukubana ebeleli hlonipho, besihloniphana noma singaboni into ngokufanayo, besingakaze sithethisane besile, besifaka imbono yethu ngendlela elokuhlonipha phakathi, indlela eyenza ukubana noma sihlangana buso ngobuso besingeke sadumelana, sesisithi mhlawumbe sikhubazene ngabo ke somele silwe.
Umdeni kaMavinga uthi usalungisa ukungcwatshwa kwakhe. Abanikazi bepulazi lesidakeni eNyamandlovu esobeleni sebethebeleni North bathi usomabhizimusi njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF uNuzana Obethe Mpofu uzengene eplazini leli esithi walinikwa nguhulumende. UMnumzana Siphosami Malunga umntakamoyi uSidney Malunga wanikwa isicoco seqhawe lesizwe njalo wangcwatshwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare uthi izijunior zikampofu sezilima esidakeni farm. UMalunga wathenga ipulazi leli ebambisana nosomabhizimusi uMnumzana Charles Moyo lo Mnumzana Zephania Dlamini osebenza eNational University of Science and Technology. UDlamini uthi izisebenzi zikampofu sezilima lapho akade bekhangelele ukuthi bazalima khona amahanyanisi.
Ngolwesihlanu lolu kufike elinye iqembu labafana besenza umcimbi eplazini bethi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engaka-former minister u-Obethe Mpofu. Bakwenze lokhu ngolwesihlanu emini yantambama. Izolo ngomgqibelo sibone sokungena itharakita isizolima kweyinye insimu yethu ebesikhangelele ukuthi siyahlanyela kiyo i-onyeni kungakafiki ikhisimusi. Babhizi nje njengamanje lakho balokhu bavukele khona bayaqhubeka ngokulima kwabo. Asikhulumisani labo, siyabekela ngoba kukhanya ngabantu nje abathatha umthetho bawufake ezandleni zabo. Sizabona lapho kuyawela khona induku loxa uxa.
Umpofu uthi uzethatha umhlabathi awunikwe nguhulumende.
Angingenanga esidakeni farm, ngizwe yi-Ministry of Lands bona indawo abanikwe nguhulumende khona ngale efarm. And kakula nkulumo ebekhona mayelana ngomalunga okudingeka yakhe. Bona yena umalunga ngiwaqalisa ukuthengisa ilizwe lokumhlaba wonke ukuthi khona sendle offer letter. Ngingakayiboni le offer letter yakhona. So ithe sifika abeministry babiza basibiza bathi bafuna ukuyasithengisa indawo yakhona and bahambe labafana izolo bayithengisa indawo yakhona and isikhathi njengoba sezulu sesiqalisile basaqalisa ukulima and akula nto ezasimisa lakhona sekunjani. Into emangalisa nje ukuthi sefuna ukuhlambaza sefuna ukuphonga ukuthethisa ukhuluma amanga ukwenzani akumncedi ngalutho ngitsho asekumncedi ngalutho. Ngabe ngumuntu olengqondo olenhlonipho ngabe uhlale phansi wakhuluma labafowabo ukuthi khona kuyini okwenzakalayo. Kodwa ncathi sithi uzazama ukuthi adinga ngokuthi wonke umuntu usefona ukuthi wakuhamba njeuhambe iqiniso lonke ukuthi iplazi ngekahulumende esinikwe nguhulumende vele ngasikwazi ukuthi umalunga ule plazi kwafana. Ngxayelalo kalethi incwadi yakhe singayibona incwadi yakhe yokuthi ngelakhe sizabuyela kuhulumende siyebatshela ukuthi iplazi leli singelomuntu ikanti singasinika njani iplazi lomuntu. And njengoba ngatsho ukuthi yena indawo leyi sinikwe nguhulumende kasinikwa ngumalunga kavela kuphunywa laphana nxa side cabantu uzaphunywa njengoba nethepisukulwa kalwe thina siza kwenzelandela umthetho esiwunikwa nguhulumende.
Izisebenzi eziningi ezidakeni farm zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi nxa umalunga labanye bakhe bengathathelwa ipulazi leli. Uyamemetheka umkhakha omutsha wegciwane le-COVID-19 eZimbabwe obizwa ngokuthi yi-Omicron. Uhulumende uthi kumele abantu bazivikele ekutapheni igciwane leli ngokulandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yezempilakahle e-World Health Organization. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi kumele abantu baqaphele umkhakha owe-Omicron omemetheka ngamandla elizweni.
Randomly picked COVID-19 positive cells from the National Microbiology Reference Laboratory tested positive for the Omicron variant.
UMangwiro wethule lokhu ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle luvika ukuba kulomuntu oyedwa obulwe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo wathi abedlula inkulungwane 1082 bahlolwe batholakala beligciwane le-coronavirus. UMnumzana Michael Sibanda uhlala eJombe ngomunye wabasanda kuhlaselwa ligciwane le-COVID-19.
U-Omicron ithe ingiqalisa bengicabanga ukuthi yi-flu kodwa ngathi ukuhamba kwesikhathi abona sengitshiselwa umzimba wami usutshisa sengiphela amandla ngaswela lokuthi ngenze njani lokuthi ngidle ngingadli le transenzima lokubala kusabaleki
umkhuhlane lo usiphazamisa abantu abaningi abagucela umnumzana Mike Dungeni odabuka esigabeni sakugwesela eJombe
iCovid-19 le entsha isisiphambanisile ukusebenza isisiphambanisa abantu bayafa ngabe uhulumende uyasinceda ukuthi iCovid-19 le ingabi ingaphambanisa abantu ngabe uyasinceda ukuthi abantu bengaguli ngayo abantu abaningi abantu behlale ezindlini kahle kahle
kunabanye abahlushwa isinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa othi abavela kwamanye amazwe kumele bahlale isikhatshana bevalelwe ezihonqweni ezibizwa ngesilungu ngokuthi ngama-quarantine centers ukwenzela ukuba bengamemethekisi igciwane le-COVID-19. Omunye wabahlutshwa isinqumo lesi nkosikazi Melody Chikumbu isakhamuzi seHarare.
Umkhuhlane lowo owe-COVID-19 omutsha usehlasele abantu and sudumele futhi eZimbabwe suyenze ukuthi kube nzima futhi ukuthi izivakatshi zethu zibuye ukuzosibona ikakhulu abavele eGoli omalayija sekumele ukuthi nxa bebuya beye ku-quarantine 14 days and isikhathi sabo sebe sidleka khona ngale.
Lokhu kusekelwe nguDungeni obekhangelele ukwethekelela eZimbabwe ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ya, likhulumi siphazamise kakhulu ngoba devele sinamaplani ukuthi sibuye ekhaya khonanga. So njengongafike kade sisilesikhathi singabuye ekhaya. So ayisiphazamise kakhulu.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kunabantu abafika bhoze izigidi ezine 3.9 million asebehlaswe ijekiseni yokuqala yokuzivikela kugciwane le-COVID-19. Kuthi njalo abafika bhoze izigidi ezintathu 2.9 million sebehlashwe eyesibili. Ngimele iThuto 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Wenze emaphandleni namhla sisesigabeni seNyamandlovu esabelweni seMathebeleland North lapho sikhuluma khona lezakhamizi ngokunqabela okwenziwa ngamanye amadoda abulala amakhosikazi abo. Sekulenyanga ezimbalwa uClifford Phiri wabulala ikhosikazi lakhe uMaggie Ndlovu waphosela isidumbu sakhe emgodini omdala. Kunqabelwa njani konke lokhu? Ake sizwe umnumzana Manzana Ncube odabuka eNyamandlovu ekhuluma ngodaba lolu.
Ukuze kuvinjwe lokho siyadinga ukuthi uhulumende labo bonke abasiphetheyo nasemakhaya befundiswe abantu, efundiswe amajaha ukuthi umuntu wesifazana uphathwa njani njalo udlame alukaze lwalungisa lutho. Okoniwa ngomlomo kulingiswa ngomlomo. Nxa ngabe usibona ukuthi kulohlupho phakathi kwalo othandana naye ohlala naye, biza owesithathu azoncedisa ukuze lolo hlupho luxazululwe.
Uncube uphinde wathi,
siyakhumbula ukuthi kudala bekuthi nxa kulohlupho kubizwe abadala ikakhulu obabakazi. Obabakazi yibo abantu bebizwa kakhulu nxa abashadileyo abathandanayo selelo hlupho ukuze bazoxazulula lolo hlupho. Okunye siyacela futhi ukuthi siyazi amalungelo abantu into enhle kodwa akufanelanga amalungelo lawo siwa abuse ngoba uku abuse amalungelo lawo yikho okugcina sokwenza kungabi lokuzwana phakathi kwababili abathandanayo okanye abathetheneyo.
Sifunde njalo lo nkosazana Thayifini Mpala.
Ukuze kuvinjwe ukubulawa kwabesifazane kumele thina njengomphakathi sisukume sibikele abaphathi bezigaba lamapholisa ukuze lezo zeplamthetho zibotshwe zijeziswe ziyehlale ejele kuthi lalaba abanye abaseleyo babe lokwesaba. Njalo thina njengabazali kumele sifundise abantwabethu ukuziphatha ngenhlonipho ukuze umntwana oyintombazana ahlonipheke yikuthi laye lapha hamba khona azihloniphe azehlise.
Siluqhuba lapha udaba lwethu lwalamhlanje sabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abazali baka-Ethan, umntwana odumule wabulala abanye bakhe abane esikolo se-Oxford High School eMichigan kwele Melika, sebebotshiwe kulandela ukudingwa kwabo ngamapolisa. Umnumzana James Crumbly nomkakhe unkosikazi Jennifer Crumbly babotshwe izolo edolobheni le-Detroit bahanjiswa enkambeni yamapolisa lapho bethiswe khona icala lokuncedisa u-Ethan ekubulaleni abanye abantwana. Bahanjiswe enkantolo lapho abathiswe khona amacala la banikwa isibambiso sebhoyi esifika ingxenye yesigidi umuntu munye ngamunye $500,000. Umongameli wakwele Gambia, umnumzana Adama Barrow, nguye okhokhelayo kukhetho lukamongameli wele Gambia. I-Associated Press ibika ukuba ukhetho lolu olwenziwe ngomgqibelo lokuqala phakathi kweminyaka engama-27 years ukuba owayengumongameli umnumzana Yahya Jammeh engancintisi kukhetho. UJammeh wabaleka elizweni wayahlala kwele Equatorial Guinea kulandela ukususwa kwakhe embusweni ngomnyaka 2016. Uhulumende wakhe wayebulala abaphikisayo. Okwamanje uBarrow usenqobe ezigabeni ezingama-36 phakathi kwezingama-40. Sinesizwe ezamasiko. Wenza amasiko lokuphila kubantu nsuku zonke. Siqhubekela phambili le ngxoxo yethu lezangoma. Silomakhulu akulinywa Dube, siyakwamukela uhlelo babo.
Mhlabezile, sibonge ke abalaleli abathi balalela iVoice of America, uhlelo olukhulu kakhulu olwaziwa umhlaba wonke odumileyo ngaka. Ngumakhulu angulinywa endaweni yaseKhezi emaphisa phansi kwesikankabuko kanyongolo. Ngokobunyanga edume ngelikashumi emeti. Ngisangoma ngenyanga, ngiyathwasisa abantwana abahlutshwa abakubo, ngoba ngikholelwa yilokhu ukuthi lokhu ungakuqhubeka kamdlalo kuhle ngedolo phansi, kodwa uma ungakawenzi umsebenzi wabasebenzi.
Ye, singathi konke lokho okwenzayo kuyaphuthiswa kumbe uhamba njani? Akutshela abantu.
Mina lento ngiyiqale I was being 33. Nxa ngathi ngelifoxa umama uma engabelalele engidlalayo umazali uThumbu wabe ngidabuka kuthi engakuhlengezela inyembezi, ngoba njengathunjwa esisini samanzi ngathunjwa, kodwa ekuthingeni kwami akuzange kwenziwe isiko langempela, ahlukumezela namanje ngokwamehlo amacro asathi kahle ngendlela yokuthi ngigcine sengidlulela empilo esibhedlela laphana ngihlalile impela kuthetho unyaka wonke ezinye ontanga bami befunda. Ubizo engaba nalo sinsingiqhuba lolu engilwenzayo. Siyathokoza.
Ye, so singathi-ke kwini wabo kubona nxa kuwukuthi abadala sebekubonisa lapha kwenzakala njani khonokho?
Ngiqala ukuhlupha ngimnani, ahlupha ngomoya bakwazise ubaba ongizalayo umakho izithi zechude ke ubaba wami wayethanda ukuyibonga kwaze kwaya angena enkonzweni yoluntu ngaze ngayathwasa enkonzweni enkulu yakamhlobo umhlobo kwamasipala.
Ye, so-ke kusuka lapho-ke waqala-ke ukuthi welaphe izangoma ziyelapha kumbe vele kuyabe kuyinyanga kuhamba njani?
Izangoma zaba ziyelapha yize nje sekukhona zangoma mbumbuzi ngoba la kunomnetho khona okudleka khona ungontintiyana nokungodidiyana kuyangena. Manje sizathini ngoba phela sekukhona, sokumele abantu abalaleleyo abalaleli bonke baxwaye izangoma ngoba kukhona izangoma mbumbuzi, kukhona izangoma ezelaphayo kwangempela, kukhona angeke ukwazi ukuhlukanisa. Kodwa uma uthunyele umntwini uyayizwa lento iyasho nakwemzimbeni ukuthi iya kubantu. Izangoma ziyelapha impela, nje into engayisho nje ukuthi ziyelapha noba yibuphi umkhuhlane ziyelapha, kodwa bekwamele lixwaye ngoba iBhayibheli nalo latsho ngensuku zokugcina kuzoba khona ababhule futhi bamanga nezangoma zamanje.
Ye, akutsho ke ukuthi lokuthwasisa uyathwasisa abantu kwenza kanganani konoko njalo sizothwasisa abangazi
ukuthwasisa mangicabanga manje cabanga ukuthi mina iyafika inombolo mangingayibala iyafika kozithu ku-26 ishiya ngale kwakhona njalo engibathwasisileyo mina bayashisa and futhi bayalwazi uluntu bayakwazi ukuhlonipha umuntu bayakwazi ukuhlonipha inkonzo njalo mina bayingihluke khona ngokuthwasisa angimlashisi umuntu ukholo ngoba ngisobelwa yilokhu ukuthi umuntu kayenzi isintu sakubo usesemasinya asheshe aphindele ekukholweni sasemasinya
sithatha leli thuba ukuthi sibonge isangoma uMagula Kulinywa Dube silethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo sokuyisikhathi sohlelo lokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa kolunye njalo uhlelo lwethu lokukhangela ilizwe likaNkulunkulu
Usiphatheleni namhlanje
ngicela balaleli bami sike sibale kumaHebheru ichapter ngeka 12 kuverse eka 8 njalo sisiya ku 9 lo 10 lithi loni ilizwe lenkosi kuqala wathi imihlatshelo leminikelo yokutshiswa leyezono kawuyithandanga kawuyithokozelanga iyona inikelwa ngokomlayo wabuya wathi khangela ngizile ukwenza intando yakho ususa okokuqala ukuze amise okwesibili ngaleyo ntando senziwe saba ngcwele ngokunikela komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela ngiyathokoza kakhulu balaleli ukuba sikhangela indaba eqakathekileyo namhlanje khona kuyikuthi bemfuna sikhangela imbali ukuthi kudala kuTestament elidala kusivumelana esidala uNkulunkulu ayelaso labantu bakhe beIsrayeli nxa umuntu wayewonile kwakumele ukuthi ngomnyaka lo ahambe ethempeleni kumbe nxa eyisikhulu uyabe lemvu kumbe inyamazane ezithize ahamba lazo zisiyabulawa zibe sezitshiswa igazi lazo lithathwe ligcotshwe laphana limele ukuthi izono umuntu azenzileyo ngalowo mnyaka ziyabe sezingaphansi kwegazi lelo kodwa ke lapho esikubalayo umlobi wamaHebheru uthi yena kwakudingakala ukuthi ngomnyaka langomnyaka umuntu wayewonile wayebuya lenyamazana ukwenzela ukuthi igazi lenyamazana yana libe yilo elimela isono somuntu kodwa lalingakwanisi ukuthi nxa inyamazana leyo ibulewe lonyaka ikuvimbezele kumbe ivale izono zakho zomnyaka ozayo kwakumele ukuthi umnyaka ozayo njalo uyedinga futhi enye inyamazana yokuzonikela ichiselwa ukuze izono zakho zithethelelwe kumbe le muli yakho wawuletha inyamazana usenza njalo kuthi ukuthi lokhu kwakuyisivumelwano uThixo ayelaso labantu bakhe baka-Israyeli kuTestament elidala iTestament elidala lona lingumfanekiso owetestament elitsha ngakho-ke iTestament elidala lagcwaliseka kuJesu Kristu uyaloba lapha umlobi kumaHebheru uthi yena uJesu wathi esiza uNkulunkulu wasesithi kuye angisafuni ngihlatshelwe angisafuni imnikelo kumbe ukutshisa kwezinyamazana legazi lazo kodwa sengifuna wena Jesu umele umuntu wonke kumbe ngumuntu omnyama kumbe ngolikhiwa kumbe lishona kumbe lindebele ukwenzela ukuthi igazi elizachithwa nguJesu libe yilo ke elingembesiyo izono kuphela kodwa elisusa izono kokuphela kanye futhi ukuthi kuyabe kungasadingakali futhi ukuthi kube lomunye futhi umhlatshelo ukuma kukaJesu esiphambanweni emlonyweni kuchitheke igazi lakhe yikho ke okwahle kwasusa ukuthi akuselandinyeko ukuthi siyebulala izinyamazana ethempeleni kube ngumchiselo igazi lika Jesu yilo lodwa kuphela elisusa izono umuntu abe msulwa nxa eseme phambi kukaNkulunkulu
akuyiphethe mfundisi
ngakho mlaleli wami namhlanje lombuzo oqhakathekileyo ku kambe wena ezakho izono sezasulwa yini ligazi likaJesu ngasithandazeni baba ngegama likaJesu kulaba abalaleleyo yathandaza ukuba namhlanje igazi lakho lizokwesula kanye izono zabo bekhululeke bathole iculo elitsha bekwazi ukuthi izono zabo sezithethelelwe ngegama likaJesu yathandaza amen
lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu Jakel Dala untungameli Nkomo Njango kulitembiza kwetu, akisizo Ezra Chisaspanda, ekufa lembongi, elo tumo, u Albert Nyati.
Ngomele uze zenina, akusitile nga.
Usa zenina, ngimkompoze mo 1993. The same day, okwa tuchulwa kona, u Chris Hani, ikuwe nga kompoza le ingoma. It must have been 1993. Nezu uhlungu kakhulu. Umuntu uspent iminyaka yakhe eminingi ku-exile ezama ukulwela ilizwe lakhe nabantu bakhe. Suddenly so twa kule ceasefire waba ekhaya and then uyajoga azijogela probably having spent over 20 years 25 years azijogela babe mdubula 4 bullets. So kwanzinda lelo la ngahle ngayikhomposa ingoma right ngabiza uproduce katomeni ukuthi ahlabele and so on and so forth and labo Naomi to appear ku video but abantu vele always wondered ukuthi uproduce katomeni niyo ahlabela engomeni leya kodwa Naomi nguye avela ku video kwahamba njani it's because ngangiza hamba for 6 months at Denmark in 1994 So uPrudence waye busy kakhulu nge examination mid-year exams right towards June ngabo June rather towards July so no ngama mid-years so ngoba waye busy ngase ngithatha now only
utazo is my man apparently
yeah
as the child ingoma sizwe ke ukuthi uthwa ngibantu laba ngihamba khona ngibhoda la drop ngobula bebenza kana sokuzwe kwenza kathi sila wenze labalaleli
mina yini
yebo usiza lokho kuba ipoint ngokwayo yizwe ke
people of their cursed world tell me what honesty is there when you are summoned onto the table to discuss peace when you are disarmed and suddenly four bullets have to greet you and you say peace peace all peace unto the whole world but what peace what justice whose peace whose justice how can I be expected to be peaceful where there is no peace to be just where there is no justice my friends my question stood yesterday my question still stands today my question shall still stand tomorrow ngakho ke We shall stand on his grave, not mourning but singing the war cry, Bulala abathakathi.
Yingumeko zoba lodu.
Ya, ngifuna ukuthi ngiqhubekele phambili, ngiqhamba amabizo lawa namboni ngicine la. Yes, ingoma eyenza ukuthi ngibe lodu ngiqiniso.
Ibahle wamemetheka umhlaba wonke wabakwazi lakathesa abantu ke yingoma esilanda ama 30s lokhu bekwazi
yes interest something interesting is ukuthi mina ngathi ngiye Denmark ngangisaziwa kuphela ngama students esafunda sonke it was 94 ngaye e Denmark yasali ngilizwa sengihambile mina that video now sengivelale ngo 95 Ngibe uyambona abantu bangikhangela e-airport. Wonke umuntu lo mina sengithi kathi ngiyenzeni kathi ngikhangela ukuthi kathi abantu
laba bazobona ku TV la.
Siyabonga kakhulu eza Jesus Banda ungadinelwa kusasa. Ubekhoka lembongi elodumo uAlbert Nyathi. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Holi balimisa ngokhiphu.